Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 30 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulezigebengu ezihlasele egalajini elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe zatshontsha imali edlula ingxenye yesigidi samadola emelika $500,000. Abamasonto bathi abesilisa kumele bachiyane lokuhlukuluza omama okuyinkuthazo eza ngesikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence. Kumidlalo ye FIFA World Cup, iqembu leSenegal selingenile kusigaba esilandelayo somncintiswano lo ngemva kokunqoba ele Ecuador. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulezi gebengu ebezihlome ngompopo ohlobo lwe-AK-47 kanye le-pistol ezihlasele kwelinye igalaji elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe kuthange zatshontsha imali ephezu kwengxenye yesigidi samadola emelika i-$582,000 kanye lenkulungwane zamaranda kwele South Africa ezingamashumi phose ayisithupha R58,430. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi izigebengu lezi bezilitshumi lambili 12. Uthi zifike kuleli galaji zabopha onogada ababili ngentambo zesicathulo zathatha imali zanyamalala. Unyathi uthi abangabalolwazi ngezigebengu lezi kumele bayevikela amapholisa kungaba kuyiphi inkamba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamasipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafulethi amathathu. Ikansili ithi izindlu lezi ezivalisa ezisetrejen eParkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kepha abahlali laba bathi ikansili ayikwazi ukubadudula nje mahlayana ngoba abanye babo sebeleminyaka engamashumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi kanti njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikansili kumele ibabekezelele. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzwisise ukuthi i-council, iBulawayo City Council, ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu. Khonoko yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonoko ukuthi i-city council kayisebenzise ama-properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council nje isithi council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi isithi council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini yesithi council kumele abhadale. Nxa isithi council sibone ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa ke isithi council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke leyo kundaba
abantu laba abasuswa ikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakobulawayo bavela bahlala njani khona
ukuze kufike kulolu daba ikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ikhansilini khonoko kuzafica ukuthi abantu bonilawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili esasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi khansili ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana kodwa ngenxa yokuthi abantu ba-corrupt uzafica ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wahlayela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibhenefithi izisebenzi zekhansili yikho ke sesilapho esikhona namhlanje khonoko ke kubangelwa yinko hlakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zekhansili ukuthi umuntu uyasubletha indlu kade kumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi isisebenzi kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolisi zikhona vele izindlu zamapolisa nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa-ke nxa sokungena ukuganga uzafica ukuthi kugcina kufike khonapha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isipho sibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi sekhansili esingayisiso mnikazi wendlu usatshela lowo muntu into engayisiyo ikubona ngathi abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi khonokhana-ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zekhansili bona labana abaphezulu ekhansilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho aye kuvumela nayo lo muntu avumelana layo so ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yebulawa progressive residents association ibulawa city council ilama properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegolo obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana lamabhizinisi wona lawo fike ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebhizinisi eqeda lapho yena efaka omunye umuntu amthathe inkalakatho yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena asemsubletile semrentisile eproperthini engasiyo yakhe
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kasenelisanga ukukhuluma lomeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni kanye lesikhulumeli sekhansili abesilisa balomlando wokuvikela omama lamantombazana athi ukubadlwengula lokubahlukuluza lo ngumbiko ovela kwabamasonto ngalesi sikhathi somkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence sixoxele umfundisi Useni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badalwa nguNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikelwe. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi. Umlando wabobaba yikuvikela. Ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu kuyamele nje ube umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo kumbe laba abantu esihlala nabo umakhelwane silomlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo ngakho le ndlela esiyake siba nobudlelwane nabomama kumbe nabodadewethu kumele kube yibudlelwane bokuthi nxa ecabanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo yokufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abedlelana layo lo mama uyabe engananzeleli ukuthi lwana omunye uyabe seyenze ezinye izinto kwedlulisa amalawulo kube sokusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulowo omunye ayabe elobudlelwane layo ngakho baba bayafundiswa emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu ababe ngabafundisi osithi abancane kumbe ngathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibathathe njengabodadewethu nalaba abadala futhi bathathe njengabomama bethu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana, kuba le ndlela eyazihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabi lomunye ezabe sebona ngani kumbe eze ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi ngokubona kwenu ngumuntu oyabe eqondile engqondweni, elengqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into enjalo inzima kakhulu, lathi sakubona khonokho kuyesifila lokuthi abantu bangacabisa ngayo. Kodwa njengoba sekuyizinto ezenzakeleyo, kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi ababe-affected. Okunye into esenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo ebulenjini, ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi noma umuntu enyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi awungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana. Khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube yindlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasagwananga esenza into enjalo, esengene ukuba yinyamazana.
Umfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umanyano weSadaki namuhla uzaqhuba umhlangano wokucubungula okuhluphayo emazweni aseZansi e-Afrika, okugoqela udaba lwamalwecatsha aseMozambique, indlala kanye lokuguquka komkhathi iclimate change. Umhlangano lo uza kwenzelwa edolobheni leVindok kwele Namibia. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, nguye ozakhokhela iqula leZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe, umnumzana Thandeko Zintimkandla ngalolu daba.
Eqinisweni imihlangano enje njengeminye eyahamba ngaphambili edlulayo, kulutshwani thina abanye sikubona kuphuma kuleyo ndawo, ngobana kukhulunywa ukusa kwamalanga kodwa izinqumo zakhona kazibonakali. Esikhangele lona udaba lolu oluthiwa ngolwamalwa icatsha eMozambique, sebekhulume kwesikhathi eside singabonike ukuthi kuya ngapho kuyinto kwakhona. Yeba ngabe khona amazwe athumela amabutho kuyancedisela eMozambique ukubhula lowo mlilo owawukhona kumbe okhona elizweni labo. Kodwa kubuye kuthuliseke ukuthi zwi, ungabusazi ukuthi okuyinto lokhu kuyaphumelela yini kumbe kukhona okufihlwayo. Nxa kusehlula phela lakho bathula, lina licabanga ukuthi engxenye kukhona okuhambayo kati kakulalutho. Kangiboni-ke mina ukuthi kuyaphuma into enjani esinqumo esiya ngaphi ngendaba yeMozambique, ngoba angikholwa ukuthi wona abakhokheli bamazwe nale SADC abanye inhliziyo zabo zikukho khona lokho. Kuningi okubahluphayo emazweni abo. Bazachitha isikhathi besiya khona le bechiya amazwe abo ebulawa indlala, bechiya amazwe abo ebulawa yuswelakala kwemisebenzi. NjengeZimbabwe kulensuku sikhuluma ugesi kakho katholakali, mhlawumbe kukhona abanye abangelandaba lakho kangako, sibegcwalisa nje umthetho ukuthi kuthiwe baye emhlanganweni. Njengalaba abakithi abathanda ukuhamba ngathi ngoVasco da Gama, kodwa bangcono uVasco da Gama babona okunye abakubonayo, laba bayahamba ekamabuyazi. Kangiboni ukuthi kuyaphuma.
Enye injongo yalo mhlangano ngeyokuthi kungasetshenziswa izibhamu mahlayana, ukubhahile yini kwele Afrika ikakhulu kwele Zimbabwe.
Kokuqala, kulezi bhamu ezisemthethweni ezisetshenziswa ngamapholisa lamabutho emazweni atshiyeneyo, sengisithwe nakhonapha eZimbabwe, izibhamulezwa izo zokuvikela lezi engikhuluma ngazo ayisizo zokuvikela ilizwe izibhamu ezisetshenziswa lebantwini abangelazikhali eZimbabwe sibonile ngoGasti 2018 abantu badutshula sabona bedutshula futhi ngomnyaka olandelayo kukaningi sisizwa kuthiwa abantu badutshulwe bedutshulwa ngamasosha lamapholisi siyakwazi ukuthi kwaze kwabuya lalwana ongumongameli weSouth Africa ezokhangela ngokudutshulwa kwabantu okwenziwayo izibhamu zisetshenziswa ngendlela engayisiyo esengitsho lakhona beZimbabwe wesibili kulezi bhamu lezi ezisetshenziswa ekugqekezeni seleni abaningi balabo ababanjwa belokuganga ngezibhamu ngamapholisa ngamasotsha nabacuphi bakahulumende yekuthi ukuthi kuyavuza esakeni lezibhamu lapha kumbe labantu laba kabatholi indlela yokuhola imali ebagcinayo babe sebekhumbula ukuba babe yizigangi baphangiwe babe ngamasela ngezibhamu zonalezo kungakhulunywa kodwa vele abantu nxa bengathakazeleli ukuphila kwabo abanye bazama indlela eziningi zokuziphilisa sengitsho le ndlela zokusebenzisa izibhamu
umnumzana Thande Kozinti Mkandla uhlaziya ezombusazwe Sali kubonile na okusemaphephandabeni. iNewsday ithi iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi iyehluleka ukuqhuba kuhle ukhetho. Kodwa ithi lokho kubangelwa yikuthi kayitholi imali eneleyo kuhulumende. iChronicle ithi uphenyo lwamapholisa asezansi emandebeleni luveza ukuthi esikhathini esinengi abesifazana badlwengulwa izihlobo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ku-Studio 7, ku-Studio 7 ngabe linjani? Hayi bengithi ngikhulumela lo ndoda othina yena usola abantu bomthwakazi uthi usola abantu bomthwakazi uthi njalo bese sithi nana khona yena akalahla ngodolo olusapotayo ngaye sitsho njalo abasekhuluma esapota i-CC uthi nana khona umuntu kuphela ongalahla ngothi kakhethi kulandla wonke amabandla uyasapota uyalandela lokhu akutshona manje uyasichazela ukuthi wesisisi unga engacathi njalo umthwakazi ufuna ilungelo lamandebele njengoba vele abantu besitshoneli abafuni indebele libele esikhundleni abafuni ukubusa indebele libe ngupresident bayehlula kunkomo unkomo wadubekela leli lizwe wabakhulula embusweni wamakhiwa kodwa bamkhafula asikuthi umgabe wayesenza yedwa ebulala amandebele wayechova yibo amasupporters akhe behlangene bonke besina lokuthi waye amandebele elandela umgomo owesindebele yikho hhayi ubaba engathina nakhona yena imthakazi urongo kwathinithini hhayi ayehlukane lo mthwakazi yena kazisapotele i-CCC yakhe ngabe ngiyabonga yimi uginitola umpofu engikhonapha elipane east njengoba la esithuliselipane
nostudio 7 labantu bonke labalaleli babo yimi wezimbangazo umichael gorbachev ngilisizwe ngojaha lo abamsithiye entolongweni ujobuzikhala losithole abanye bonke abangu-14 sebenyusini yikho ngibisele muva ngesikhathi izaphu yobulawa abamalungu ezaphu yobulawa mahlayana la malungu ezipra yobulawa mahlayana incitiswa yi-Britain e-America ukubulala yabantu bezami PF kakela ngo-Emerson Mnangagwa lo Chiwenga Costantino nalo Mulu Perisishile osetshinisekela mayile khona la emthethondabeni omuyi udumisa dabengalo lukhathi masuku batholakala bengelacala kodwa ngenxa yokuthi iZANU PF ibathumile umnankathi bethe bajoyine iZANU PF ukuze bakhulule yikho namhlanje sokubona isenzakala ku-TCC mina ngisupport i-TCC ngililunga lezapho ngikhuluma nje lokhu u-TCC Khala bayagcina bemfakile phoyizeni bembulala njengalokho bakwenza uLukhathi Masuku omunye wabo kungafa u-TCC Khala kungafa uSithole esibemkhiphile ite ehlela ngaphandle engafike phakathi.
Studio Studio 7 salibanani linjani ngaphuha basakaze lifulethela indaba ezibahlonze indaba ezineqiniso indaba ezimqoka siyabonga kakhulu kuleyo ndaba. Ya mina udaba lwami lulapha basakazi. Ya mina ngiconcent ngendaba yenu MRP. Ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka i-TCC begxeka uShamisa. Mina angazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethi bona beyi-opposition bese belisa enye i-opposition. UShamisa is not in power, i-TCC is not in power, i-TCC akulona ibandlela ibusayo. Kazi uyabuya i-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi. Mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele exoxeke. Kwamele exoxeke mabe lo mzabalazi wawo, benze umzabalazi wawo beqondise kubabusi. Mabe cabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle behlukane namanye amabandla aphikisayo fano. Siyabonga
Studio 7, hayi sijabulela lina kuphela nomsebenzi esiphathele wona. Siyazi ukuthi loba sizibika izindaba zethu ziyafika kubantu bantu esifisa khona bayezwe endlebeni zabo esikufunayo esikusolayo. Abayezwa umphakathi uthini. Into nje ngisendabeni ka-TCC Khala. Indaba ka-TCC Khala liyayifelayo ezimbabwe iqiniso uyalifela sibili. Okwamanje i-TCC Khala kufundisa ubuhlungu ngendlela apanishwa ngayo esejele engelacala ngokufa kwa-Mark Blessing ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho. Yikho kubonakala ukuthi iZANU isikhangelele kakhulu kwesaba uTCC Khala ngendaba abayenzayo ukulala uMark Blessing. Bale kucabanga embi okuthi uzabe khuluma besithi bacabanga ukuthi uzabaqhubeka futhi njalo. Angazekele ukuqhubeka elola ilungelo lakhe, umuntu lo ulwela ilungelo lakhe okuyikho ukuthi sathatha uzibuze. So kumele into yonke esiyisolayo singayifundiyo siyibeke egcekeni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane abahlaselwe indlala kweleSomalia sebedinga ubuphepheli kweleKenya. Umsakazo munye futhi njalo ibandla elibusayo kweleNamibia selikhethe owesifazana ukuthi abe ngumsekeli kamongameli. Lokho kumfaka isimeni sokuthatha isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2024. Lapho kuzachiya khona umongameli Hage Geingob isikhundla. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Kwezemidlalo, iSenegal ibe liqembu laseAfrika lakuqala eselidlulele kusigaba esilandelayo semidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Ecuador ngethuka 1. Amanye amaqembu asefinyelele kulesi sigaba abalisa iFrance, Brazil, Portugal, Netherlands, USA kanye leEngland. Umbuzo omkhulu ngothi amanye amaqembu eAfrika afana leGhana leMorocco angenelisa na ukulandela umzekeliso weSenegal. Namhlanje iTunisia idlala leFrance, Denmark izanqikilana leAustralia, Argentina izadlala lePoland, kuthi iSaudi Arabia idibane leMexico. Sixoxele ntatheli izindaba ezemidlalo uJavet Nqwele Dube.
Hayi, iSenegal isenzele kuhle kakhulu njengeteam yeAfrika. Isijabulisile kakhulu lathi ike yasithokozisa sibe lethemba ukuthi hayi ngendlela abadlale ngayo izaya phambili. Ngoba besingacabangeli ukuthi ngatshaye Ecuador ngendlela ayitshaye ngayo. Sibonile nje even ama-statistics abesisho ukuthi Ecuador yona itshaye 9 shots kodwa ibele 4 on target. Isenegal yatshaya 14 shots kodwa yaba le 3 on target. Inhlanhla yokuthi ezingu-3 zingenile zonezi. Sikuthakazelelayo ukuthi hayi bakwanisile ukuhlohla. Bakwanisa ukuwina. Hayi ngendlela abadlale ngayo mina mbona hayi bazahamba phambili. Bazaqhubeka. I think bangafika la ku semi final. Ngithakazelela ukuthi ukhoach wabo usisi. Sekulesikhathi eside belayo. And ukhoach wabo lo ngiyathemba usefundile okuningi. Usewine labo i-Africa Cup of Nations. Useke wahamba labo njalo World Cup. Ukumgcina kwabo hayi kusebenzile. Ngoba hayi mbona sesiya phambili. Ama tactics la usefundile. Usekwazi ukuthi when you get to those stages, how do you deal with those issues? Ngithabe kakhulu, ngiyathemba la ma-Afrika amaningi athabe kakhulu ukuthi iSenegal iwinile and izaqhubekela phambili, ithemba likhona.
Phakathi kwamanye amaqembu ase-Afrika la, likhona yini obona lidlulela phambili njengeSenegal?
Anginethemba ukuthi Morocco la izasenzela okuhle kusiya phambili. Indlela abadlala ngayo lapha nale Belgium bechaya besingakhangelelanga kodwa bakwanisile ukuthi basitshengise ukuthi hayi lathi siyakwanisa asifikanga nje ngokulahleka lapha hayi sifike ngoba silalile basitshengisele ukuthi hayi into le bangayenza kuhle. IGhana layo ishayile yakhumbula nje sikhuluma ilanga leliyana ngisithi hayi iCameroon leGhana bangasenzela kuhle. Endikusuke kwaba njalo iCameroon kusuke yabanjwa kodwa 3-3 iGhana la yakwanisa ukuthi inqobe and ngendlela abanqobe ngayo hayi kulethemba lapho ukuthi yahamba laphambili. Mina ngiyayithemba indlela abadlale ngayo hayi I think they will go further.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup?
Ayithe iqala iWorld Cup nje mina bengikhangelele iBrazil leFrance. Bekukhanya ngani amaqembu ahambela phambili. And ngendlela abadlale ngayo amagame abo okuqala awesibili. Hayi, abazange bangidisappointe, bangitshengisile ukuthi hayi, kungaba yibo abahambelayo, abahambela phambili abangayithatha le nkezo. IBrazil leFrance, hayi, mina mbona ngani iwona lawo amaqembu ayi-2.
elinye labo lizayithatha inkezo le.
UJafet Ngwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asifeni sonke kwezekuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Nkololo kwana wamatuka nduku.